Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elunye lwabantu baku CCC bazaya bathe bazakontesta la ama election.
Icele lebandla le-MRPL likhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthwakazi Republic Party. Ngaleso sathoke sithethise inqumo esokuthi kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba seMandebeleni elizweni jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi iCCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu baku CCC bazaya bathe bazakontesta la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esizamaningi ngoba vele yona iCCC iza contesta, ngoba la nxa ushaba ngesithi la ule piece enye uthwele enye piece eyani kuzaba nzima ukuthi lamabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endinxa lamabandla sengena amavoti aza dividedwa izano icini ngena phakathi eSNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidavuke center elinye le faction yesisi iya contesta ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuna vote zano. So mbengafuna ukuvote zano bavotele iCCC, njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuza kwenza ukuthi njalo ngesikhathi sanxa kube lokhetho lolothiwa ngama-by-election abantu abaningi abavoti kuba linto okuthiwa ivote ebhat. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye leli enye le fashion yeCCC baza divide bayaqamula amavote center iZANU-PF ibisiwina.
Ukhona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi iZANU-PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangelizwe Nkomo? Ubonani kubangelwa yini ukwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu
into ofuzeli sinazelele kakhulu ukuthi iZANU PF siyapersonalize ama ovethi amapolisa amasocha yikho ke singamangali ukuthi uvaleli usibonile uvaleli uappointi waba ex officio member yeZANU PF laka test abantu abaningi ekhaya balambile ende kuba nzima ukuthi baphumele ya abantu abaningi bahlupheka bavikimayizwa ngike ngabona sike sabona enye video umuntu wathi chinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphumise ekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwela impi besaba ukuthathelwa impentsheni zabo yikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele iZap but ngokubona kwami iZap ngokuya kwesikhathi kuyakubona nje ukungaqini ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge triple C ukuthi i triple C kuthiwa ngeyabantu but ayilama structures ayilani into zakho nazicace iZap ikho kathi iwinile amasi kuma councillors kuyatshengisa ukuba ama overthi la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuyethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi bazise support uSibangizwe bese abuthi iphe zabo zingaqunywa ileze zeyosuwovethi.
Lo ke ngumnumzana Josephat Mzacwa Ngulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla abethe asexotshe umoyo lenye inkokheli. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli zindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga. Asizweni ke udaba olubanzi ngomnumzana silomnumzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi.
Kusukela ke esikubiza sithi ke ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 na khona ke kurule 11 norule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo esokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni suleke ubulungu babo emandleni. Okuqala kunguThembisane Mfulo Ngathi Mpofu obe isimgcini sihlalo kweMathebeleland North sesithethekise isinqumo sokuthi-ke akasaye kuba lilunga leMthokazi Republic Party kusukela namhlanje. Kathi-ke uMtenda Chilombo naye futhi weMathebeleland North kuthi futhi yena-ke ube ngugcini sihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi-ke bona laba esengithenga babetha-ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi-ke bangakhulumela ibandla leMthokazi Republic Party futhi-ke kusukela namhlanje-ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise-ke ama-emblem eMthokazi Republic Party nakho konke-ke okugoqela-ke iziboniso zeMthokazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza imihlangano ngaphansi kwebandla leMthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje. Sisiya phambili njalo-ke sikhangeleke ku-press release yabo abayenza mhlaka 1 October 2023. Kukhona futhi amanye amalunga abakhona-ke phakathi kwe-executive ye-NIC NIC abakhethwayo nabo. Kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke le nto eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi. Babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo futhi-ke abaphatheki kulokho. Bese-ke ukuthi-ke laba abalandelayo senze lokhana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi-ke baqhubeke bebiza imihlangano. Ilaba abalandelayo u-Edmond Cakacwayo owasemathebeleni South, u-Eugene Njobe wakobulawayo, uBembede Khumalo owasemathebeleni North, uSehlisile Ndebele semathebeleni North, u-Ali Khumoyo owasemathebeleni South, uGwenyiwe Khumalo owasemathebeleni North, noJabulani Sibanda owaseMidlands. Lawa amalunga wonke lawo aselalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa-ke imininingwana yebandla leMthokazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imihlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yeMthokazi Republic Party. Laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa-ke ngobulungu babo njalo lokuthi-ke ukuze bayefika-ke kuningi bafika njani bese kuthi-ke maze kuhlolisisiwe lokho-ke sekuzathatha-ke izinqumo ngabo kubonakale ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama investigations wonke asabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
Okunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni okukhona ke e-press club. Siye sathinta ke njalo futhi okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby. Esukhangele lapha kudaba lo international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthokazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba njalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizeni ekhona efakwe nguhulumende.
Hello ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele le MRP elilamalunga okuthiwa asexotshiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. Uzulu wesigaba semandebeleni lelizweni lonke jikelele uyanquswa ukuya emcimbini wokunanza impi yegadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo nalo. Siqoqe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sarbonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana egadada uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakithi ukuthi khona kaveze ngobuningi babo egadade ku 30 kilometer phe kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlukane njani lemcimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi? Libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka 2023 ngibona sengathi uza kuba umcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona egadadi. Into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport. Kodwa ke hayi, kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujayele. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona kuvele into othiwa igadade kuyini. Kodwa kathe sekukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi igadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo ezegadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonalo. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa ke wonke umuntu unxusile, sikhangelele futhi lokuthi kube lezi nduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi. Ukuvele ungumcimbi wezinduna phela wonalo, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyamenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo, lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. Leyana indawo yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphayana. Kusho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
lathi siyabonga lo ke umnumzana Greta Vodloza Sibanda ongumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yeGadade ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abanengi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake lele Zimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhlalokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla lezano PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla lezano PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela lami. Mina ngimangaliswa ngabantu besiNdebeleni bengaba basola iphugeni lo Chabangu. Kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamaNdebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bebakhuluma bephandle besengiyandi kwenye indawo. Ngenxawula kuzathi angena any office uzothiwa andinje ukhuluma ngesiNdebele. Ngumuntu esisholele khonapho. La makhansela afika ngendlela efeze njalo. Ukhansela wazini ngamaNdebele ngomkhuba wobulawayo. Mina abantu abelihambe isibhedlela libele hlolwa ingqondo zelihlolwa uJabangu lo phugeni. Yini abantu abaphambeneyo siyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokulindlela ngabo. Ukuthi abantu abeni bazaba yini kusasa lilandaba lakho. Abantu abeni vuka babe izigqili zamashona abebuya kwafeze ukuthi sezethatha izikhundla. Ake lihlakaniphe manike livuke ebuthongweni. Nimete kahle omama abaningi izokukhuluma njalo nabanye abadala. Ujust lipho kukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini. UJabangu uzama ukulungisa into embi. Yonakele wrong engazange ivunywe uTsongkrai engazange yenziwe umgabe. Umgabe loTsongkrai babekwazi kokona ngapha emathebeleni amaNdebele azabekhokhela nga ematonkeni kokhokhela amatonga. Kanti lina lifuna kube njani ikholisaubuyele kuzo ngamashona lengqondo efileyo ngeliyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa.
Ningelele ningelele Studio 7 ningelele abashatha nje ningelele abalaleli kuthole lo msebenzi omuhle kangaka. Ngifuna ukuphendula lapha uSmayimane engasi lethi ujwayele ukuthi kanje wayisebenzela umsebenzi la le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje thina amabhokobhoko siwasapotela ukuthi kulento esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Africa engasiwumaneli thina la ingathi imessage yami ingafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Africa yikho esikujabuleleyo even isikhathi siye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphi kuphi as long as ize e-Africa yikho besikujabulele zosikhiphi isithunzi lapha and umuntu enza sikhitshe isithunzi ngenalo omunye ona lo yalele ezikhundleni ngabe kade siyisupportela i-New Zealand ke.
Yes, ningelele enkundleni wasakaze sithi lithola njani.
Ye,
kuyamangalisa ngoba izano ayithembi isadi ayithembi i-AU ayithembi i-EU ayithembi ama-Americans kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi izambi kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yi umbuzo khona kube sokufana labantu abanjengabo Chabangu. UChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ithunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu. Manje njengoba i-CCC ukhethwa ilungeneli yena ethi uzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani ngempela 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 ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo siyakwazi lo ayisiyonto entsha. Baningi abantu ababuya laphana ukuthi besenza ingathi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayiqeda tu. Manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana baseZimbabwe behlupheke besiya phambili. Yikho nje kwenziwa abochangalo labo Kalpan Pugeni ukuthi baphume nini ku-MD. Namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKalpan Pugeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje baseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo.
Basakaze futhi esebenzisa nibona ngihlale eDabeni Mandebele especially abantu bakobulawayo baningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo oyitholayo kulokho okwenzayo. USongezo noPugeni bayalikhohlisa lento abayikhulumayo bayalikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition. Asokokuqala uSongezo noPugeni bedilize i-opposition bebeku-MDCT bayidilizile iphelile manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana bona bayadla bayasusa le mdeni yabo bese bekhohlisa lina abantu bakobulawayo bavotile bayikhiphi izana uPF athi abayifuni izana uPF kobulawayo. Makungokuthi bacinisile lokho abakukhulumayo ukuthi bona bafuna umuntu aphathe lapho zalo lekhona urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga ebuphethe ebhinga kodwa laye urikholiwe waye emrikholilo ke yena kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okukhulele khona ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzani bethengwe izani besidla kuzani.
Halo halo sithi seven halo halo njani njani bakithi hayi sikhona hayi le ndoda yothiwa kuchabanga kuchabanga umbuthi achabanga umbuthi achabanga akuthiwa lokhu mhlobani ngokuvela ngathi hayi azabaya abantu bathengwa kubi mani bathengwa kubi mani engenzi ngeso engenzi nje engazawone labo bathi thina sifuna inhlalakahle yena uyathula ukuthi ewone uyathithi abantu esidelele silele kakhulu into ekwehla upras alibathi uvusile esihlabe lo ndoda lo abaye babokuvuma bethi uright uright akola mntana lanto lezayenza hawe sanjiwe
salibonani kwistudio 7 hayi lokho esikhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Kalpan Pugeni siyamuzwa uKalpan Pugeni uyazama naye ukuthi ezilungiselele eyigoqagoqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele akulanto ozasitshela yona thina Kalpan Pugeni wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi ungusomathuba uzarobha abanye labanye abangakwaziyo kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle hhayi kuba ubahuke yeke nje ubasomise ngento engekho wona ungusomathuba nje suvalavala ukuthi hey wena uhlubi hey uyakhulumela abantu hey wenzani hey ubizwe kuphi ayisebenzi into yakho ba umuntu oqophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bakhululeke yeke uzi-involve into zabo uthaba ungusomathuba layo ukuthuba layo kulithole ngoba kuwukuthi vele izivalo yari ama-elections izivalo waloba kayirigaga ama-elections ngabe yawina u-free and fair yatiyeke ivuma into zabo Shabangu kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa ngenkani sithole i-opportunity sisebenzise uShabangu ukuthi i-destroy vele phezu kokudistroya so wena Kalpan Pugeni nje kusho ukuthi uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala yesu sitshele ukuthi ubafa ubuntu wasebashonalendi yesu ufike uzeza ntwana ukumthwakazi kathi manje ukhulumela imthwakazi ufundale ku-3 uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu kabuva ayikho nje into yakho Kalpan Pugeni ungasirobhi thina nje usiboshele izinto alingazodlala iy'ngqondo zabantu nje
iya ngibingelele emsakazweni Studio 7 bakwethu ngezwa abantu bayakomplaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uShabangu urongo nobaba uPugeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhi phezulu ipolitiki masingayikhi phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asitsheleni abantu asitsheleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uJamisa ubusa kahle uyiphethe kahle i-CCC ngabe iy'nkinga ey'fana nalezi eyi-opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhipha izanu PF ngabe azenzeki lezi y'nkinga manje ukuthi uJamisa i-CCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe ma ngabe ufuna uhamba naye endlini angahamba naye endlini abuye naye ekuseni e-ofisini akekho umuntu ozomtshela i-CCC vele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yephathi so yinto engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hhayi ukuthi into ma ngabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibhekephi umuntu emosha sibhekile uShamisa ufuna ukuba nengqondo leyane embi leyane ukuthi ufuna ukubandlulula abantu ngizwile mina mayethu Shabanga akamazi kodwa siyabona izithombe lakade abehamba bonke nanokuthi uhluleke ukupronounce igama lika Shabanga bese ethena twabangu twabangu igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni hayi ekudaleni ekukhulumeni yini into namhlanje zathi twabangu engabuthi Shabanga ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa cha Shabanga Chamisa so why ethi twabangu angithi yabona ukweyisa nje amandebele uyeyisa into esingayifuni leyo nto le asifuni so bakwethu oShabanga babheka babhekelela ayinhla imathebeleleni ngwababontu siyeyizwa
ya lokhuluma noThemba lana uThemba Sibanda eish umnanga kuyazi usehlisa isithunzi impela usehlisa isithunzi ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazishaya singasikele ehohweni ngebhola yabona ukuthi usehlisa isithunzi lana nje South Africa sihleli khona eish athina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu mara ngiyezwa nje bekhuluma ngokuthi ibandla le yezanu PF elibusayo yiliphi lakhona ngoba izanu PF silo bandla libusa obani libusa obani eZimbabwe cela ukwazi nje ukuthi libusa bani eZimbabwe ngoba akula bandla libusayo lapha eZimbabwe aliphi bandla libusayo lapho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ibutho leIsrael libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa lemelika abikwa engafuni ukuthi butho leIsrael lingene mpela kwele Lebanon. Ukuhlaziya loludaba siqoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengeyela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia iAmerika sizibona ngani yona yiyo la yehlulwe iRussia kodwa mbona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta umabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla so bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia mbona ukuthi bangavumi ukwehlulwa iRussia.
Manje nxa sikhangele wena ubona ungani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili iIsrael leUkraine ngumongameli uphi ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden
nezezempi eRussia leIsrael eUkraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina mbona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye ye-Israel ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi uleli lizwe kulamaJuda nokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa eye-Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi e-Ukraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efevana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ngidanise ngeIsrael uthi I think uphume ngwama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe negunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyule bona sekufuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisuthisanga kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Lathi siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese Washington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ibandla ayethe asexotshe uMoyo lenye inkokheli. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past 7.